iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangela mvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqonyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 13 Nhlangula. I-commission ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa ngabomakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni kodwa baningi abantu abaficwe lelo langa belokhu bengakabhalisi kakhulu abeZimbabwe abanala maphepha okuhlala ukusebenza kwele Botswana okusho ukuthi bahle baqonyelwa ukusebenzisa umakhalekhukhwini. Abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abomakhalekhukhwini kumobile money ngakho abasebenzisi lokufinyelela lezi zimali. Umnumzana Cosmas Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe.
Yona izima indaba ye-KYC kodwa kodwa ngendlela kule singakwenza umthetho ngumthetho nje kumele siwulandele ngokuzibeka kuyabe kukhona ukuzama ukuqondisa sizazama ezindlela esingaphila ngazo ngoba kakusalenzeki.
I-commission ye-BOCRA ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni. AbeBotswana kumele basebenzise isithupha okanti abokuza kumele babe lencwadi ye-passport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi ene-E.
Imithetho ngezindawo ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona kodwa in the standard of communication number ningani layo iBOCRA ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagunzi iguma izalahlekelwa yibhizinisi.
Uthebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki sokuzabanzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mbona ingani uhulumende ngokwakhe yomqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lelezi azigcinisise ngoba imali yakhe i do not be in a circulation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini.
Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabron utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Asila maphepha akwanileyo iningi lethu so uthola ukuthi ukurejista ngale kuyahlupha nxa kungena maphepha akwanileyo so abaningi vele bavalele ama-sim card asuspendiwe Orange Money ke bangaba lomnye ufowethu lapho omunye naye isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngalithethe xaxa sibili imali eningi.
IBOCRA iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 ugutshele ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zabomakhalekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo kodwa abala maphepha aqondileyo bangayibhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhalekhukhwini. IBOCRA ithi uhlelo olwenoyo customer yindlela yokuthi uhlale kulo mzila ukuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhalekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala kusetshenziswa leyo nombolo. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.